lokho akukhulumayo ngi kuyakumangalisa nje njengoba yonke into le iphunga ukuxubana engathi iyamangalisa ukuvalwa lokhu kuvalwa lokhona kubuyekelwe lokhu kubuyekelwe lokhu kubuyekelwe lokhuyana okwakhathesi kungathi kuyamangalisa nje ukuthi kathi uthini ngayo le iphepha le
ye ngokukhuluma kwakhe uthi kumele ibe khona emazweni ajiyeneyo loba nje kuzafunakala ukuthi kuphungulwe izinga layo kodwa uthi iyanceda abantu sibula okumangalisayo ngoba abantu baphiwa amaphilisi lokunye okuthiyeneyo
ye ilungile ngibona ngathi ilungile sibe nxa yesitsho njalo ngoba abantu bayagula abantu bazakufa abantu bayaswela sibili ngoba angithi khona eqinisweni ngabe kuphethwe khonoku ngohulumende bamazwe wona lawo lapha siza khona
ye nxa sisikhangela kodwa sikhangelele emelika siyakwazi ukuthi vele inhlelo ezinje abantu bayaziqakathekisa kakhulu kuzwekazi le-Africa lapho sitsho lakwele Zimbabwe ubona ngazani ukuqhubeka kwako lo uhlelo lolu kungabisa injabulo yini ebantwini beZimbabwe
ye kakhulu ngoba abantu okwakhathesi kumnyama ngithi abantu nxa bekhona phana bethola sithi thina amaphilisi wona la abasizayo babe bengakwazi ukuthi amaphilisi lana avela kuhulumende kumbe avela ngaphi babe bephonga ubona onesi kuphela nxa bengasatholi amaphilisi lana basehlutshweni olukhulu kakhulu
ukuthi-ke ohulumende abafana leZimbabwe kukhona yini abangakwenza ukwezithi nxa uhlelo lolu lungasuswa kancane kumbe ngithi luphungulwe izinga lalo kambe ukuthi bengenzani wona umbono wabo
mbona ngathi bangenza ngoba angithi khona kuvele kumele ukuthi yona i-Ministry of Health ibe le mali imali yokuthi iziphathele izinhlelo lezi izithengele la amaphilisi la ngoba amaphilisi akhona lapho athengiswa khona abesesiza asiza abantu khona lapho mbona ngathi bangakwenza bafake imali ethile eqondane le Ministry of Health
ukuthi uhulumende kasize kugcine phaka umthelelwane we-2% owawakufaka kuqala wokuthi ezempilakahle nxa ukuthi uhulumende weZimbabwe edinga imali yenhlelo ezinje
angazi-ke lapho kodwa-ke kuyaswelekaka kusweleka ukuthi kube nomthelo angithi kuyakwenziwa ibhajethi ekuqaliseni komnyaka kufanele ukuthi uMinister of Health akukhangele kusesekhonali kwenzela ukuthi bakufakele imali
ye khona izele Zimbabwe zingathi le mali yini yokuthi liyenze khonokho elemele kalingekho
ila mina ngibona ngathi ikhona imali eZimbabwe ngoba ngenotho le esilayo ekhona laphana kufanele ukuthi ibe khona imali engxenye nje kungabe kufanele ukuthi kukhangele ukuthi izinhlelo lezi ziyaphathwa sibili ngendlela yakhona okufanele ukuthi ziphathwe ngayo